uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esuke isenzakala. Yingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator e-China, yingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi i-TikTok sokufana zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala i-TikTok liyaba litshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakhona?
Akusoze kumangalise lokho, ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eyadrawa umhlaba wonke jikelele e-TikTok, kwaba yinto eyayisenziwa ngama-Chinese, okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane. Ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi we-TikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki, engasambuzi izinto zokuthi i-TikTok ihamba njani. Yinto esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho, iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala i-TikTok ukwenza ukuthi bona babe sebeklona beyenze into efanayo, kube sekwenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze i-TikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eleMelika lingavala i-TikTok, ubona ngani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufana?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia zeza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana layena leyo, bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke, ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayayithakazelela, njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.